sithole ukuthi abantu kuma surroundings vele kade bengalalwazi lokuthi kuza kuba lento enjalo. Abantu laba kukhanya kule specific people abafuna babuye kulowo mhlangano. Kukhanya angani bafuna abantu labo ba rubber stamp injongo abahamba ngayo. Ngoba ngama proceedings angkhona sinanzelela ukuthi kwangkhona nxa ukhuluma from a different angle from yalaba abantu ababajonileyo ubungamukelanga and lanxa kade sikhuluma ngokuthi kule fear uchairperson ube sifosa ukuthi singabi afraid akulanto enhle esingathi thina iyenzakele sayithanda. The only thing is that at least abantu kade some of us kade si present.
Kuyini okukhulunyiweyo kulomhlangano njalo abantu bakwamukele njani?
Ngikhumbula izolo obaba babili bakhulume baze bakhala inyembezi. Bathi sifuna labo bantu abakwenzayo babuye bahlale phambi kwethu la basitshele ukuthi babulalelani obaba bethu, babulalelani izihlobo zethu and bebekhala izinyembezi okokuthi lawo kusizwa ubuhlungu. Abantu abanjengabona labo akade bekhuluma sithe sesithi thina liyabona kule fiye nobuhlungu obuphakathi ebantwini kumele siqale sazi injongo eyiyo ezasenza silithembe ngokuthi liphendule umbuzo wokuthi why kwaba le gugurawundi. Lingakhuluma khona lokho abantu bazakholwa bathembe ukuthi mhlawumbe lina liseqinisweni ngoba kule dumbutshena lale eyinye i-commission eyaba khona eyabuya yathunuka abantu bekhuluma ngobuhlungu ababuzwayo yahamba yanyamalala kwagcinakala kuthiwa kayibonakali. So isiqiniseko sokuthi lokhu elibuya ngakho namuhla njalo sizayekela njani ukwesaba ngoba lapha siyabona ukuthi kugcweleni kugcwele abezomthetho abayibo ababa yingxenye yale igugurawundi. Sikhululeke sithini besitshelwa kuthiwe hayi zwanini mina yikho sithi lingesali achibilike futhi njalo ubabunari athi khonkhona khona lapha mina nxa ngisithi thula uyekele ukuthula ngiyakwanisa ukubiza amapholisa ngilamandla okubiza amapholisa akuthathe uphume la esithi yena uvikelwe ngamapholisa. Ngakho ukukhululeka kwangikhona kungaphi ngenxa yokubana ubuhlungu esilabo ngobe minyaka 39 years sigubelene ngobuhlungu lobu esilabo sibona abafowethu abantu ababo begigwa endigeni besikwa izisu and then ubusungitshela ukuthi ngikuthembe ubuye uhudula abantu bona laba abayenza leyo. Ubabunare sicela asihloniphe engahlali elokhe esintimidator aphinde asitshele ngeconstitution abelokhe phakamisa iconstitution. Abantu ababulawa ngegugurawundi iconstitution yayikhona bangasitshela ukuthi babelandela yiphi iconstitution ukubulala abantu babelandela yiphi strategic plan eyokubulala abantu bafuna ukusigoqa sicabange ngendlela abafuna ngayo bafike bethi xolanini sithi sesixolile bese kuthiwa sokuhanjwa. MPRC incane kakhulu kule indaba abathiyane layo sifuna i-international body ngoba already sebehle basitshengisa ukuthi bona sebesebenzisa i-divide and rule ayiyo abayisebenzisileyo from 1980 kuzofika namhlanje